Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 mpalakazi 2020 ng Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Britani lase South Africa.
No umkhuhlani we coronavirus obuqukileyo uyamemetheka lula kulaloka kuvela khona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezano PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu liqhathekile na lelilanga.
Lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo kwenyongolo nkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo siqede abantu emathebelelendle.
Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle, asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we-Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwele Britani lase-South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe yagoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Britani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Britani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Britani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo. Uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukileyo uyamemetheka lula kulaloka kuvela khona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hachi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi
njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Britani ukuthi bavakatshe. Ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokho njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lokudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi fike emazweni abo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjengeFrance, iNetherlands, iGermany, oBulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala iEurope yonke lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke, labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe leUnited Kingdom lisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le-Europe yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi zithwala ukudla zivalelwe lapha emaborder, labantu bavalelwe emaborder, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi seKhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha la ngokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hachi ukudla kuzenela abantu bonke
umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olozempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 izolo kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane leCoronavirus ngemva kokuhlolwa inengi lalabo abatholakale belegciwane abangamachumi amahlanu 50 bengabe Harare kulandele abakobulawayo abalichumi lasithupha 16 asebebulewe ngumkhuhlane weCovid-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili lambili 322
Yebo 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 mthakaza muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili njengoba sekuyisikhathi seKhisimusi namhla kuhlelo salibazisa ngokudlalela umculo siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osaqathulayo ubekezela sizalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela iKhisimusi eli chukela silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama
namuhla likhefu le Unity Day leli langa linanza umanyano webandla leZanu lele PF Zabu abasayina lesivumelwano ngomnyaka ka 1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebachonayo okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi sixoxe lophatheke kwezombusazo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ilanga le Unity Day leli lika 22 December lilanga elalile njongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazwe usuqede abantu eMathebeleland so kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende wezano eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi ikho ke kumele ke kube lilanga eliqhakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na iyafezeka na bayayifeza na bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku Unity Accord naleka 22 December lilanga ke bekumele libe liqhakathekile kakhulu
ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonoko okuthiwo ngabe zanu PF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni kumele kwenziweni
ukubanjwana okumele kube khona okumele kulethwe lilanga lona lele lika 22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni emathebeleland kunye lemigliens kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala hatshi i-tribal imperialism esiyiboni senzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abemathebeleland labemigliens abantu abahlupheka kakhulu egugurawundi abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalele emuva kakhulu kwezentuthuko kumele kube le affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulombhuqazwe khona kule gugurawundi khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva. Sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba. Sikhangelele ukuthi le development imgwaqo ilungiswe kwakhiwe ama-factory ama-industry. Kodwa sikubona kusenzakala enalama industry amalutshwana angabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare. Abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo iUnity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulo mhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe lezano PF.
Kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nxa uhulumende wakhona engaso wezaphu kumbe owezana.
Ye abanye uhulumende angeke ngisho ukuthi bangaliphatha njani, kodwa ke uhulumende leqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo. Sikhuluma izulu bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama u-Agnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo e-Lady Stand. Ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni, kungabi isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhetshwanga ubomvu obuphakathi.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lomhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale. Abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle. Asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana uyidale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lomsebenzi ugcine udluliselwe phambili. Ngomva kokuhlaziya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ehofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014. So ubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa. Kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama province le national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abe sehlola njalo ubana into ecindezelweyo iyiyo. Nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelelwe ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela. So iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelelo okukhangelelwe ukubana isuthise wonke umuntu.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto?
Okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelo akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba unational organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT. Lolo luhlu beselulabantu abanye abangena kuCongress ka 2019 kuMDC Alliance. Njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asebaphumayo kuMDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje. Bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonokho okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer. Uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla, kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje. Unobhala jikelele uyagcina, akayenzi uluhlu lwakhe, uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer. So kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungamelanga abe khona, kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babe menjani, abaprovinci zaziyo ukuthi ayemenjani, iy'ngatsha ze-national ezikwaziyo ukubana ku-national kwakumenjani. Yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe, kwasokunanzelela ukuthi hhatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amanga kuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT. Kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulesigilamkhuba esithiwa nguDouglas Mudenda wayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso. Usebalekile njalo. Iphephandaba leDaily News lithi ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilithumi lasithupha, $16 million, phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. Imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lePhalamende. Ibandla lezanu PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha, $76 million, kutsho iphepha leDaily News. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7. Ngu-Alec Nyato okhulumayo iKezen Tshalanyemba kotoloki. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami uMamoyo. Ngibingelele umama uMancube, udadewethu unaproud, nomfowethu iphahla lami uThomas, noSlamayo uKitumezi, noSiqukuzile Tshalanyemba esibhedlela, uKirling eMazowe, Octavia una-Arnold Tshalanyemba esibhedlela, nabantu abami uMemkele uPhimelo, uBrailini, uSnokuthaba uClyde. Bathi ngiyabathanda kakhulu, ngiyalithanda kakhulu. Libe ne-Christmas enhle lonyaka senelisi ngenxa yesifo leso iCovid silapha eSouth Africa.
Bingelele kumsakazi umuhle nakubalaleli. Ngifisela izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana ePlumtree kongwanyana eMadimbi lapho engibuya khona. Ngifisela ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo seCovid, kodwa ke inkosi mayibe nabo belalekhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Ibingelelwa nguRuth Dliwayo ohlala eTsholotsho eNsendlini. Thanda ukufisela abantu bami ikhisimusi enhle, uBrian, loLilian, loEnedi. Mina ngiseGoli Santoni. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be Studio 7. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagwama village. Wathi makhulela wathi 9 kulilima West Plumtree. Hayi mina ngithi ikhisimusi walonyaka hayi liudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile ukuthi lingabi libe baningi kakhulu lihlale ngokuhlukana liye bathi social distancing ligezele izandla bakithi singajabuli isikweqe ungajabuli ikweqe bakithi singenele emnyakeni omutsha singabaphephileyo sonke mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona ngithi hayi ngiyabingelela labasakazi bekustudio 7 abazisakaza bengazishiyi muva bazikhipha njengoba zinjalo ngiyabonga ngubhanda mina ebulilima west
sakazomuhle siyabonga siyafisela izihlobo zethu abangane izihlobo zami zonke zawongwenya sindamazi ontimande omncube wathi izikhathi zenkosi omsweswe osodinde ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela labahlobo bami engiphila labo ngalibali umaziwa khonale ngomalaba okuholi ngikhona insindamanzi laphana iphila wethu babamkhulu wami sihle sikhona apha edaluka hhayi ngiyabathanda bonke ojuma sarik nawe sesithovile vuka mfowethu ikhisimusi lithukela uliphephe imfula igcwele amazi siyabona banithi izingane lezikhuze zingadlaleli emanzini izingozi siyazisaba bakithi iphephe bakithi lezulu selilimile kodwa yini wenze inkulunkulu ngxenye ngasibona asiphume kulolu bhubhane lwendlala indlala vele singumkhuhlane kithi lapha emumoveni ngwenya edaluka
basakazi bastudio 7 linjani labalaleli mina bengifuna ukuxwayisa umakhupha ukuthi keke lofuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili ekhahlela emuva ikhahlela abatshamise ekhahlela osebenza labo kazami ukubamba ngamandla ye phambili nothi lento yenzayo umnani kakho layo kazami ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokhu ekuxwamanisa abantu ehlukanisa abantu ngiyabona
sanibona abasakazi bonke be-studio 7 igama ungodfrey wawukhumalo ngizela ejotsholo elupane msakazi inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi zigcwele ama-pothole ungabheka kobulawayo nakuvinakuba izitrada zonke zimoshekile zingcolile but ugawula ukhuluma ngesitrada esuka ebedris yeharare what about isitrada esuka kobulawayo sebedris mna sesimoshe singagodigodi silungiswa nini sona because I think isitrada esingenisa imali kwedlila zonke izitrada esezimbabwe asilungiswa sona silungiswa nini ungabheka zonke izitrada eziya kuphi nkayi kuphi nakuphi lupane matopo zonke izitrada zimoshekile ezetshorushi zimoshekile izitrada ngo one way banosesiharare why unosesiharare kuphele simashonaland ezimadebele ziyalungisa nini yiso sizuzukuze sinawo lokho zilungiswa nini izitrada zakomthakazi azilungise kwakomthakazi azilungi sibona lathi singabantu ezimbabwe hhayi lokho silungise izimashonaland kuphele abasilungise lathi ezakithi izitrada sibone lathi singabantu bezimbabwe or ma ukuthi wehlula sibone ukuthi senze kanjani sizimele siyomthakazi because into enziwa i-ZANU PF ayikho right iyasihlukumeza iyasibandlulula namandla kwesibandlula asilifuni lolubandlulule zwa i-ZANU PF team aluphele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqweda elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama electoral college edlula amakhulu amathathu 306 uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232 olandela udaba lolu lokhetho lwemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela
kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelu awuphumelelanga embusweni njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengoWilliam Barr ubevele esebenzela yena uTrump sibona kusemqothile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe kunengi ungekho emehlweni abantu angakudiliza njengoba umuntu akhona ekhanya nje ukuthi hayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine
unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law
lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi usekukhuphile uFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election
uTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xathu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe ngimele iStudio 7 iseMaryland ngokhiphs dube
ndala leyo la D esigibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwelebhilitane lase-South Africa lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.